engikukhangeleleyo mina woku-Women's First Way Party engikukhangeleleyo mina njengomuntu osalendaweni eselufane ngikhangelele ukuthi siphakamise into enjengalokho abahlala vele bekhuluma kho abantu bakithi devolution ifuna ukuyifaka endaweni efaneleyo ukuze sibethe amandla kubantu isabelo sakithi kumbe indawo yakithi iphakame ngoba izinto zonke sezisenziwa lapho kulemende yaphela lokho okumlingeneyo ukuze ilizwe liqhubele siya phambili sikhayele njalo ukuthi sehluke lala mabandla ade khona ethungamele kakhulu lonele likababa uRobert Mugabe lobaba uMnangagwa lawa mabandla omabili kumbe ngithi laba bantu bobabili ithuba labo selenele sibaphile 37 years ukuthi bathungamele eZimbabwe kodwa-ke intshintsho alukho ku-constituency lelizwe jikelele impilo kayikho kuhle kubantu sikhangeleleke ukuthi singangena thina nje MTCT sifake lokhu abathi ngesilungu i-democracy sifake i-justice sifake i-devolution bese sisebenza ngendlela eza kusiza uZulu ukuthi azize engumuntu waseZimbabwe opheleleyo hathi abantu besale bekhonona ngalokhu nalokhuya.
Ye baba Ncube, nxa ukhuluma ngodaba lwe-devolution sibili khonapho eLupane East ongathi abantu bangakuzuza nxa ungafakwa khona ku-devolution kuyini?
ILupane East ile ngothombe ithi ama-resources nesilungu amaningi silezihlahla zenyamazana abantu bayenelisa ukulima imfula yethu lamanzi amaningi inkomo silazo kuningi sibili esingathi nxa kusetshenzwe ngendlela efaneleyo uhulumende ephatheka ama-NGOs ephatheka kunye la uZulu ephatheka abantu bakithi balakho ukuthi baphakame baphile baphinde impilo engcono njengakwesukubona kwaphesheya kubo-South Africa oBotswana lamanye amazwe anjalo khona apha kithi e-Southern Africa kodwa-ke nxa singakufakanga lokho abantu bahlala bekhala ngoba le i-central kind of government esilayo lapho into zonke zilungise eHarare zenza ukuthi izinto kumbe ngithi umnotho ungafinyeleli kubantu. Nganika umzekelo, xa kuthengiswe inyamazana lapha eLupane ibhadalelwa kuhulumente khona leHarare Lupane ingazuzi lutho kube sekufithi abakhonale yibo abadla imali kumbe ngithi abasebenzisa imali yethu ekugcineni thina njengabantu emakhaya sasimpofu okunye njalo amathuba okulinganisa lokudinga komsebenzi ufike ukuthi abantu bezimbabwe thina sebesilwa on tribal lines ngenxa yesizathu sokuthi abathile bayabuya bezofakwa lapha uhulumente kukanti nxa kule devolution kuzasincedisa ukuthi abantu balaba bebalawula into zabo labantu bonke bezimbabwe amathuba abaphiwe ngokufanana sihlale njengabantu banye sonke elizweni kodwa nxa kunje-ke abantu balakho ukuthi balwisane bebangakhonokho okuncinyane sokukhona.
Ye nxa sesikhangeleke uyenza izithembiso khonapho kodwa-ke uza kufeza njani konke khonokho okuthembisa abantu?
Okokuqala, inkosi yinkosi ngabantu itsho njalo isintu esindebeleni. Akula muntu obusa ethiyana nabantu kumbe into othiwa ethiyana nabantu. Kumele sifinyelele kubantu, sibuze abantu into abafisa ukuthi zenzakale. Lami nje ngiveze engifisa ukuthi kwenzakale. Silandele inqubomgomo mbili lokuthiwa i-constitution. Siye silandele futhi i-party manifesto yethu. Sibe sesikufaka lokho okwenzakala kukwanise ukuthi kwenzeke thina njenge-constitution sikwenze. Okudlala khona indima kahulumende idlaleke okudlala khona indima yama-NGOs njengoba vele akhona emhlabeni wonke ezikelele athathe indawo yabo sonke ngasihlangene kwenzeke emazweni ngalesi esakhelane la ngasihlangene into ziyahamba sipile intshintshi ibe right kubantu ungakhangela ngatest khonapha ithi lapha eLupane East abantu balokukhonona ngezinto eziningi sibile ezifana lokungaphathani kuhle ngingakhangela nje amawadi aseduzane yena khonapha ikakhulu lapho mmenzayo khona idaluka ibandla lezanu lizenzela umathanda abantu abakhona abantu abalutshwana badisayidela abantu abaningi bafica ukuthi izidingo ezivela kuhulumende zithathwa abantu abalutshwana ngoba kuyibo abalamandla kanti thina sekhayele ukuthi wonke umuntu aphatheke noma ungewebandla liphi noma ungewebandla liphi i-election ingadlula iyedlule othungamela okhethwe ngabantu kumele asebenze kunye lozulu uze intuthuko ibuye kubantu.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke ngamafutshane usitshele ukuthi kanti vele Ncube mbani?
Ukiven Ncube yindoda ezalwa khonapha eLupane ithi eLupane kule slogan esisebenzisa kulezinsuku #41 #41 #41 izalwa khonapha ngumuntu okhulele futhi khonapha ofunde khonapha eLupane impilo yami yonke nje ngiphile kuyenale indawo yikho ngivele ntshukuntshu kumbe ngithi ngize ngafisa ukuthi ngisukume ngimele indawo yakithi ngenxa yani ezinto eziningi ezinazelelayo kuningi ngokuthi ongahambi kahle kube ne 37 years lokukhetha ama MPs from lifana isakaze kube lo yedwa kwangena eParliament wakhuluma kumbe wenza izinto eziphathisa uZulu kumbe waba uminister Lupani yeyo yothi angazithola uminister kuEzimbabwe khona apha ngenxa yokuthi abantu abafakayo khona ngozihlalele indaba ozivele nje